Lokhu kuvezwe ngumeli we-European Union eZimbabwe umnumzana Timo Olkonen ekhuluma lentatheli izindaba namuhla edolobheni lakoBulawayo lapho agcizelele ukuthi akusomlando we-EU ukuthi uhlelo lolu luqhutshwe njani. Umnumzana Olkonen uthe kuyadanisa ukuthi uhulumende kagcwalisanga izinqumo aziphiwa imohlante commission, njalo lokhu ngokunye okuphazamisa ubudlelwano lomanyano wakhe, kukanti kungabe kubangela ukuthi izijeziso ezetheswa eZimbabwe namazwe aphetsheya ziqhubeke.
We've very much been encouraging the government to follow up on the Motlanthe Commission recommendations, because they would be very pertinent to also to the subsequent events that have been happening in the country, and also to the Electoral Observation Mission recommendations. I think
uMnumzana Olkonen wethulela umbiko ngemva kokwethekelela inhlangothi ezithiyeneyo edolobheni lakoBulawayo ezibalisa iCouncil yaleli dolobho, osomabhizimusi abaqhuba imisebenzi yezandla labanye. Namhla ubhodabhode eZimbabwe International Trade Fair lesiphathamandla sikahulumende koBulawayo unkosikazi Judith Ncube ehlolisisa amabhizimusi athola imali yokuqhuba umsebenzi yawo kumanyano we-EU. Uthe umanyano wakhe uzaqhubeka uthuthukisa amabhizimusi eZimbabwe usebenzisa osomabhizimusi abazimeleyo abe-private sector. Kodwa uthi kuzaqhubeka inhlelo ezasungulwayo elizweni, hatshi ezintsha okwesikhatshana. Uthi uxoxisane leCouncil yakoBulawayo ngekwenzayo ukuthuthukisa inhlelo zaleli dolobho kanye lamafemu.
With the city of Bulawayo and our partnership, we are supporting the devolution exercise in Zimbabwe. We have a program that supports the devolution through capacity building for local authorities. So this is also happening in Bulawayo, and with the idea of trying to train the local authorities of being more, be able to take more responsibility. Doing not only in Bulawayo, but with other local authorities also in Zimbabwe.
Wengeze wathi umanyano we-EU usebenza ndawonye lawo wonke amakhansili elizweni. Kusasa ukhangelelwe ukuhlolisisa inhlelo eziphathiswa ngumanyano we-EU emaphandleni lemapulazini.